Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 3 Mabasa 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I do hereby declare a national state of disaster. No one and no place will be left without sustenance.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala yesomiso okudale ukuthi ethule isicelo soncedo lwemali ngamadola angamabhiliyoni amabili, US $2 billion. Umzukulu wenkosi uLobhengula uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuba ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala okudale ukuthi afake isicelo soncedo kunhlanganiso lamanye amazwe ukuthi aphathise ngokudla okungafika imali ngamadola angamabhiliyoni, $2 billion. Umnangagwa wethule la mazwi lamhlanje esigodlweni se-State House phambi kwentatheli zindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnangagwa uthi ilizwe lizadinga ukudla okungafika isisindo esingama metric tons azinkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi 680,000, ngoba ilizwe lizavuna amabele ayisisindo esingamathani afika phose isigidi 868,278. Wengeze esithi indlala yalonyaka iyesabeka.
I do hereby declare a national state of disaster.
Sengibika ukuba kuzakuba le national state of disaster ngenxa yendlala ebangelwe isigudumezi se-El Nino.
Umnangagwa uthe kulabantu abafika izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million abazadinga ukudla lonyaka. Ukhubeke esithi akula muntu ozakufa ngendlala elizweni ngoba uhulumende wakhe ezimisele ukuba wonke umuntu athole okokudla.
No one and no place will be left without sustenance.
Akula muntu loba indawo ezasala ingatholi usizo.
Uthe uhulumende wakhe uzasebenza namakampani azimele ukuba uzulu atholise ukudla. Inhlanganiso ezijeneyo ebezikhuthaza ukuba umnangagwa athathe leli nyathelo ngoba uzulu ubevele selamba kusukela umnyaka odluleyo. Sixoxe inkulu lomnumzana Everson Ndlovu obona ngezehlakalo zendlala lokunye ofundisa eNational University of Science and Technology othi eZimbabwe kumele lilungise okubangela indlala elizweni leli minyaka yonke.
Okudingakalayo kathesi njengoba sekudeclare a state of disaster yikuthi sikwazi ukuprotecta ama-livelihoods abantu, siprotecte le development yongale ekhona ukuthi ingalimali.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza eZimbabwe Economic Forum umnumzana Liberty Ncube uthi abantu abaningi bayakwamukela kuhle okwethulwe ngumnangagwa. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions Komaliso uthi kungaba nzima ukudingelela eZimbabwe imali efika amabhiliyoni amabili amadola 2 billion ekuthengela abalambayo ukudla. Lokho kusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso yabakhubazekileyo eye Disability Center umnumzana Masimba Kuchera othi kulungile ukuba ilizwe lenze lokhu, kodwa isithi eZimbabwe seliphuzile ukubikela umhlaba wonke ukuthi libhekane lendlala esabekayo.
Umbuzo ongaba khona ukuthi asiphuzanga yini, ngoba ungakhangela uzabona ukuthi iZimbabwe isiyi third country, iMalawi leZambia sebe declare state of disaster kudala. Bekumele state of disaster declare well before.
Ugatsha lukahulumende wakwele Melika olwe United States Agency for International Development lwabika ukuba abantu abafika izigidi ezimbili lamachumi amabili 20 million bazahlaselwa indlala eningizimu yakwezwekazi le-Africa lonyaka eleZambia labangela ukuqala ukwethula isimo se-national disaster ngoNhlolanja eleMalawi lalandela kunyanga esanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umanyano we-United Nations uthi uzimisele ukuncedisa uhulumende weZimbabwe ukudinga imali yokuthengela abalambayo ukudla kulandela isimemezelo sikamongameli Mnangagwa. Umqoqi walumanyano obona ngenhlelo zokuphandela abaswelayo eZimbabwe umnumzana Edward Callon wethule umbiko esithi i-United Nations iphakathi kokuqoqa ukuthi izaphathisa njani eZimbabwe. Uthi njalo indlala ekhona lonyaka isifake abantu abanenge esimeni esibi esizadinga ukuthi baphathiswe hatshi ngokudla nje kuphela kodwa langezinye inhlelo ezigoqela ezempila kahle lezemfundo. Abantu abanenge kakhulu emaphandleni bathi umangoye uselala eziko njalo badinga usizo ngokuphangisa. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ukuhlelwa kwendlala njengesimo esiphuthumayo kungaphathisa ngayiphi indlela.
Ungahlaba umkhosi usenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abalesifiso sokuthi bakuncedise basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende acho ukuthi isimo sethu siminjani. Mhlambe bebesalindele ukuthi i-crop estimates enziwa ngabalimisi ukuthi bangene emaphandleni lapha batsho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende uBabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukuwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimene akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe liseyengozini enganani.
Ngengakunika umzekelo ukuthi kuliviki ephelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebesiliphe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhoda emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade ulipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi maybe izulu lingana lincedise nje izilimi ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani liza kwehla vele from your officially 800. So lokho kutsho ukuthi sizabe sisilela phose another 800,000 tons yomumbu. Umbuzo wesibili ubususithi okay umumbu lo ubusuvela ngayo. Esikhathini esiningi siyasithenga thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesiyilwela sibanengi. IZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe leMozambique. Kodwa nxa sithi siyakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazake beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangele lokuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiyo engasinceda.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya. Umzukulu wenkosi umzilikazi kaMachobana uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Umnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka emzini wenkosi umzilikazi uthi iqula elayadinga ingcwaba likaLobhengula kwele Zambia esigabeni senduna uMpezeni kabazange bebabuze ngalokhu. Njalo uthi yinqwala ukuzwa umuntu ekhuluma ngalapho okwafihlwa khona inkosi yesizwe sikaMthwakazi eyanyamalala kulandela impi enkulu labamhlophe ePupu esigabeni seLupane. Uhulumende wanikeza umnumzana Phathisa Nyathi olonda imbali yamaNdebele iziphathamandla zikahulumende kunye lehlekana lokuthiwa ngabakokhumalo ukuba bayedingisisa ngengcwaba lenkosi uLobhengula esigabeni esiphansi kukaMpezeni kwele Zambia. Isimanga ukuthi uNyathi uke waloba ugwalo esithi wake wafika kwele Zambia lapho kwafihlwa khona inkosi uLobhengula kodwa okwakathesi sokukhulunywa njengathi khona libonakala lelingcwaba. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loKhumalo ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Kwakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa abathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambele la inkosi, ukhona okhona engambona ngamehlo la ugogo yeyintombi yakomthiya lomati, omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu ozala intombi yakomthiyane lemati yezala ubaba. Wayefika-ke wayekhona-ke ngambona ngalamehlo wami ugogo lo. Wawusithi angafika angafika sixoxa izindanganyenzanekwazi axoxa. Kuyosithi omuntu akithi gogo angithi umyakethi gogo angithi ukuthiwa wena uyakwazi la kathi uthi inkosi umzukulu obhemula wayangabi khali lelo uthini kuzani sitho sixoxo somke ezizondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi yanyamalala akubuzwa ukuthi yahamba yathini yathini. Khona-ke engakubeka nje ngasonye isikhathi sakhaleni sanamhlanje yikuthi ukwenza kunalokhu yikuthi ithambo lenkosi akuphumeki ukuthi lima libonakale ukuthina khonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale selizathatha lizisetshenziswa. Yikho-ke xa uthi inkosi inyamalele kwakuyindlela yethu yokuthi kungadimwa ukuthi inkosi ifihliwe njani, ifihliwe ikhona iyaphila engaphi njani. Bese sevumbulula sengokwakhe akhamba ayivumbulula angayabona-ke la mathambo sazi ukuthi uzawenze njani. Thina sazi ukuthi mina antwawululi okhuluma laye khonapha ulobhenula yeni ngobabamkhulu unewabo kaNyanda. UNyanda yilast bon yenkosi uMzilikazi. Lanti-ke yilast bon ngakithi sengenyaka i-over 80 kilapho. Injalo-ke ukuthi kunjalo nje ngitho langeyintanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakonedakwe njani ekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa wakuzila. Fithi kwakuthiwa ngathi into iyazila nge awusezileli phambili awusabuzi. Nodingayo kathini angalibona lelo jambo asazi kwathini. Njalo inhloso yakhona ukuthi ugimbe ukuthi abesesenzani angabona labonele khona inkosi abesesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into nxakethi into iyazila kwakungasho ukuthi awusabuza indlela ukuthi kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into enjala vele kuyazila usizwaisiphila zuthi subani mlomo.
Singathi-ke le yinqwala inkalakade, inqwala enzima le Khumalo.
Ye, kakhulu. Ungalitheni ithambo leli uzilenza? Uzalithini?
Paul,
lizalizonelani? Uzisenzani ngalo?
Lizathini manje?
Khona kanje oba badala bathi inkosi inyamalele. Besazi ukuthi amakhiwa ayevele ngendlela yabo bona abadala babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzokwenzakala inkosi inyamalele nje. Kosenzakala kofunekala khona ukuthi abantu bangazi abelungu bangazikazi ngoba bangazikazi bazahamba bayentyontya leyo thambo bezenza abakwenzayo okulizilo esintwini.
Ye, kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje?
Hhayi, abazange bafike la sitsho.
Lo ke ngumnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka endlini yenkosi umzilikazi kaMachobane. Ubeqoqa icingweni le Studio 7 esembonqane duze lakobulawayo. Kusenjalo lolu daba lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besola uhulumende onguye owaqoqa uhambo lweZambia kodwa abanye njalo besithi linyathelo elingcono ukwenzela ukuthi kwaziwe okwenzakalayo kulokuthi kube kuthiwa inkosi yanyamalala nje kuphela. Asizweni imbono yengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda njalo oyisikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo. USibanda ukhulume ezimele.
Linyathelo elihle kakhulu elokuthi khona abantu bathole engayithi closure phecelezi ngodaba lwenkosi kulobengula le eyanyamalalayo ukuthi khona kati kuyini okwenzakalayo. Kuba kukaningi lokhu esisizi kuthiwa khona hhayi wahamba walaphana wahamba walaphana but namhlanje sesisizwa. Kodwa kuyasimangalisa lokhu esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kati kuyini okwenzakalayo kade kusenza ukuthi into le ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe nguhulumende.
Abanye bathi akuqali lam
liqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokhu ekuthiwa khona ngale wahamba wangale kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni. Kuthe singasizwa sizothiwa khona uhulumende nguye ofunde i-trip leyi isiya khona ngale. Kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi interest leyi kuhamba njani njalo sokuhamba nje bona babantu abaningi laba kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi kuhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngabo. Yinto yena le engikhathazayo kakhulu.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba?
Kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kwathi yena vele inkosi lobhengula yahambe yalala ngathi nxa kuyikuthi ingatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni. Lezi nhlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka.
Siyabona ukuthi zikhona izinye inhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esiNdebeleni.
Ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into le ibigitshelwe isikhathi esiningi kakhulu. Kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni iMathebeleland yaba lesandla esibaluleke kakhulu. So mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondiswe kahle ngendlela le ayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa iphupha. Ngibona ngani yinto enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu u-CGF engingamthi ngu-CGF waMathebeleland ngaleso sikhathi umtshane. Yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obekhuluma ezimele. Kwezemelika ozancintisa ukuba ngumongameli welemelika ezimele umnumzana Robert F. Kennedy Jr. owayelilunga lebandla lama-Democrats uqhubeka isiba ludubo lomkhankaso kamongameli Joe Biden kunye lomnumzana Donald Trump. Ngempela sonto uKennedy utshele intatheli izindaba zomsakazo we-CNN ukuthi ababili ancintisana labo uBiden loTrump bazaphazamisa umbuso kantanto kaZulu ngalokho kumele bengazavotelwa. Lokhu kubangele ukuthi ibandla lama-Democrats lisungule ikomiti ezasungula amaqhinga okugwema umkhankaso kaKennedy. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha siyabona ukuthi ukungena kuka-RFK ku-race lay ewuba ngumongameli welizwe singanthiwa yingxabangxoza for ama-candidate akhona. Into eqakathekileyo esimele siyinanzelele ikuthi ma ungena ekhethweni lelo lokuncintisa ngo-November into ekhona is ukuthi izimali oziphiwa zona ma ungayekela ukungena vele awusoze wabuzwa ukuthi ziya ngapi ngoba kuthiwa hi campaign cash. So mina mbona o RFK bengena lapha njenge third party befuna ukuncintisa Donald Trump lo mongameli Biden ngoba siyakwazi ukuthi kule mali ezibuyayo kwabantu abangathiwa abafrustrated. Sibona la i-RFK imoli yakhe yayingathiwa iqakathekile ku-Democratic Party for about 60 years kususela owabomdala wakhe esiba ngu-president laphana ngo-1962 or 3 u-JFK lo baba wakhe laye wazama kususela ngabo-68 until beze bembulale. But into engiyibonayo ikuthi uzathatha laye amavoti ngoba kathesi sesibona kungathiwa sokulelinye iqembu elithiwa uninterested or undirected elingathiwa ngelabantu abavela Middle East ama-Arabs aprotestayo ukuthi umongameli Biden is not doing enough ukufaka imithetho ukuthi Israel ingabulali abantu bayo labantwana labomama abangelandaba lempi. Kathesi sibona ngathiwa abafuni ukuthi abantu banikwe ukudla ngama-agencies and sabona ukuthi the past 2 weeks babevalelwe imigwaqwa le ndlela zokuthi banikwe i-food aid. So abantu sebesifa ngokulamba.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tawanda Chitapa ohlala khona pha kwele Melika onceda abatsha abeZimbabwe abadlala umdlalo wenguqu.
Ngiyancedisa khonoko nje ukurun izibhedlela zethu ngapha, sisezibhedlela eziyi-8 not ne health care. Mina ngisebenza ngapha lapho okukhandwa khona inombolo zebusiness, bathi yi-business analytics. Ngiyancedisa ukuthi i-business ihambe ngomango ngokukhangela inombolo zakhona.
Kuyabukhangelani kulapho?
Lapha ukukhangela kwangikhona yikukhangela yonke into yebhizimusi, uyithathe uyenze inombolo zakhona izikhangelisa ukuthi ubona ukuthi i-business ihamba kahle kumbe hhayi. Every aspect of the business is something that we take care of, just doing the math of the business.
Yes, sizokuthiwa ke lekhaya uyakuhambe akusitshele ukuthi ugcinele kuye ekhaya, njalo sizokuthiwa ke uyakunceda abantu.
Hayi, ekhaya ngigcina ukuhamba ngo-March 2024. Ngahamba ngafika ngahlala okwamaviki amathathu. Hayi, kwakukahle sibili ekhaya. Ukunceda abantu ikhona kho phela esingisini bathi to whom much has been given, much is expected. So yiyo lami ifilosofi engiphila ngayo. Ngalokho engikwanisa ngakho nxa kuthiwa ke lami akungiwomiseli ngiyabe nginganceda. Size sihambe khonapha saphathele abafana ama-uniform abegwabalanda kule team eGwabalanda FC edlalela eMakhosi Stadium duze kwakwa Jake Themba. Labanye labo sabaphathela ama-uniform angikakwanisa khe sikhulume ngakho ngoba abakadelivari. So bengadeliva la yikho lapho esingakhuluma khona. So ula mapicha, so ula yonke.
Ye, siyakwazi khonapha-ke eMakhosi lapho engadlala khona inguqu labobiya labanye abantu bele indawo engani yaziwa kakhulu. So kwenze ukuthi okwenze khonoko kuyini?
Ngakhangela baningi sibili abadlali bebhola abadlala ndaweni ezithize bedlala at highest level in the country abakhulela khona phana vele Alexander Maseko, othulani Biya, Mthembe Ndlovu, hawu at most banda vele abantu abaningi khona pha. Abantu abaningi abananzelela ukuthi i-ICT yayivele ibhese khona phana isisuke eMzilikazi. So i-ICT layo as an affiliation of i-Islanders, vele it's one of the things khona phana ukuthi abantu balandelela uveve lemagwegwe lelo bhengula abafana bonke abagcina sebedlala kwa-Island badlala khona phana emakhosi kwesinye isikhathi.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho ubaba Chitapa?
Ye, hayi mna ngiyabonga sibili, thanks to Voice of America for into eliyenzayo, just keeping the Zimbabwean diaspora connected and informed on Zimbabwean news in America.
Siyabonga lathi mnumzana Tawanda Chitapa odabuka eZimbabwe ohlala ngapha kwele Melika ubexoxa ke ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 eseKentucky. Ungu manje sengitete la imu ufangilichia izandleni zenu lina balaleli betu kumbigo ilistumele nge WhatsApp.
Kunukuzu bone mpele kuti simese lizwe ni vele sese filwe. Au kenu tumtu atwale imilioni nge zaanza. Atwale 100,000 US dollar nge zaanza. Uitata apie. Ilizwe lingena mali. Abantu be rojo nga maponi notila nga sivinziyo la. Kutu mkezo twala imali le value ngaka US dollar. Uitata apie. Hailo wabu mnanga kwa loko haiku susukuthi. Hayi vele ngendlela umnanga kokhohlakala ngakhona aso umuntu ongayenzela abantwana bezibakithe right ngoba okokuqala abantu laba akula umuntu omfunayo akula umuntu omvotelayo bani nyanya abantu bakhathele ngayo lo muntu lo dasho ubona eba printela ama tissue la ngasebenziyo la uyakwazi ukuthi kavotelwa ngumuntu dasho abantu eba bulalisa ngenzala uyakwazi kaba umvotelanga labo bani
studio 7 studio 7 njani basakazi bethu ezindaba hayi thina siphilile kanti bakuphotha bangu nawo phukeni isiporo sikaJabangu sebethule wasidayisa isizwe zakithi izizwe zikamthwakazi izizwe zamaNdebele wasidayisela eMpumalanga hayi futhi uJabangu into ayenzayo leyayo ngeke samukhohlwa siyafisa ukuthi ngelanga uNkulunkulu uma izinto zingajika ekhaya uJabangu yayabotha idilika jele efele jelayo umdeyi ungumdayisi ngumbulala. Yini manje into esenzakala abantu akusenamanzi akusenani ekhaya zonke iy'ngembe zethu zikhala phezu kwaJabangu ngapho uthi uJabangu hhayi ngenxa yokufuna nje imoto ifortuna nje uJabangu wayezifunela ifortuna nje ezedayisa isizwe sonke endawo yokufuna imoto ifortuna hhayi uJabangu hhayi
linjani Studio 7 siyalibingelela basakazi ngizophawula into eziyi-3 abantu baphambanisa ngokwethuka saphambanisa ngokwethuka savotela izalo asitsho njalo abantu bayivotela izalo sebephinda bekhala ngendlala sake sakutsho ukuthi lizokhala after 5 years nangu lo munye uJabangu laye wangenela i-CCC wayidiliza wayidiliza umbe wayicabanga ukuthi kuzaba ngcono khona kuyatshintsha wabona ukuthi sokomile ngalanto la ewayenzayo uChamisa sathethi na engasuki elaphana ku-CCC ngabe baxotsha yena uJabangu wakhe babe mesabani uJabangu engumuntu lo bayisetshenziswa izano ngabe bamxotsha bona wathatha i-CCC wameceleni manje kuseselani manje so abantu lokho esihlupheka abantu eGoli bayafa belatshwa nxa ungala passport awelatshwa uyafa abantwana abantu bonke abathi bavotela izano bagcwele la bona laba bathi bavotela izano bagcwele abantwa babo la kubuhlungu kangakanani bazali kubuhlungu kangakanani abantwana benu besifa bengalatshwa eGoli nina lavotela izano lisithi izano izavusa izibhedlela izavusa imigwaqo izavusa imisebenzi lokho kufile kunjana kuyangisa ngiyabonga ngingabi mude
basakazi linjani basakazi mina ende nginombuzo ke nginombuzo ngeSadaki ukuthi kathuna iSadaki imelele ngoba iSadaki ikwazi ngihlophe ukuthi izano PF yariga ama-election so nanki izano PF yaqhubeka iyabusa kumbe yona iSadaki izano PF ayisakwazi phela kudala izano PF robo kuthiwa kodwa kunesadaki ebheke wona lama-elections yona imeleleni leyo Sadaki umbuzo wamula ukuthi leyo Sadaki imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngalutho ngoba kudala zahlupheka mustete something yes kodwa leyo Sadaki khona kuthiwa hhayi iSadaki yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi bozambi yezobheka ama-elections kodwa izano PF singayivoteli libe lile iwina hhayi umbuzo wami lokuradiyoni iSadaki yini kumbe iSadaki izano PF vele ngoba isakwazi.
Lawuke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi 1 202 465 0318. Ngiyaphinda inombolo zethu +1 202 465 0318. Singakehlukani sikhangeleni ke indaba inhloko zendaba ebezikhona. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi yesomiso. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.